Umasipala wakoBulawayo wethule umbiko oveza ukuba kulabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu i-488 ababanjwe isihudo ngontulikazi. Leli nani lehle laya kwabangaphezu kwamakhulu amathathu i-338 ngoNcwabakazi, kodwa laphinda laqansa laya kumakhulu phose amahlanu i-472 ngoMpandula. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, umnumzana Thembelani Dube, uthi ikhansili kumele inanzelele ukuthi impila kahle kaZulu isengozini.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka edweni lakoBulawayo. Emalokitshini amaningi abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa ukuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekayo ngenxa yokuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingatholi amanzi. Kube sokusithi-ke nxa amanzi lawana sebuya irusana eyabisezimpompini ibe sisiba yiyo efika ezindlini zabantu. Ngile thina njengenhlanganiso-ke sike sahlala phansi sakucubungula konke khona ukuthi saze sibone ukuthi sazise umasipala ngalolo daba lokuthi bananzelele ukuthi isihudo sesingaba ngumkhuhlane omkhulu kakhulu edolobheni. Ngokunjalo-ke kabahlalahlale bavula impompi ngemva kwamalanga amabili, ngemva kwamalanga amathathu.
Unkosikazi Melisa Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kubuhlungu ukugijinyiswa yisisu kungelamanzi.
Siyakwazi ukuthi izulu alinanga kuhle iminyaka edlulileyo, kodwa akube lendlela yokuthi lathi singathwali nzima, ngoba khathi siyananzelela sesihlala isikhathi eside singelamanzi. Asiwaphiwa malanga onke, akusoze kwekele ukuqhamuka imikhuhlane eminye.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, uthi kukhona okumele ikhansili ikwenze kusasemasinyane.
Hayi, ikhansili kumele izame iplani ngendaba yamanzi leyo, ngoba isihudo sesithwali senzima abantu, ngoba lezi bhedlela zangikhona kula mithi ekwanisa ukuthi isincedise. Kumele ikhansili izame iplani ibone ukuthi iyanika amanzi aklini kwenzela ukuthi abantu bengabi le diarrhea.
Unkosikazi Sibongo Musa Maphosa ongumongikazi uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wesihudo.
Isihudo sibonakala ngokuya ngaphandle kaneningi. Normally esikhathi esiningi sihamba ngaphandle kanye kumbe kabili ngelanga. So ungabona usuhamba kaneningi maybe ka-4 kumbe ka-5 kuyabe sokuyisihudo. Okunye ukuthi umuntu uyabe sizwa isisu sibopha sisiba buhlungu. Ungahuda kaningi nxa sokusibanga sokukhulela, i-temperature iyakwanisa ukukhwela, uyawusiza udinwa, ungasela mandla. Isihudo lesi singakuqalisa. Okuqakathekileyo ikubona ukuthi siyangezelela ukuhlanzeka kwethu.
Imizamo yokukhulumisana lokhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zezempilakahle koBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo kaStudio 7 ethunyelwe enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ukuswelakala kwamanzi sokusenza kube nzima ukuthi kuhlolwe imbangela yesihudo, ngoba indawo eziningi lapho abathatha khona amanzi ukuthi bawahlole kuyabe kuwomile kungelamanzi. USibanda uveze njalo ukuthi ikhansili seyathatha amasampuli angaphezu kwekhulu lamatshumi amabili, i-122, ukuthi bayehlolisisa okungabe kubangela isihudo lesi. Idolobho lakoBulawayo liphakathi kobunzima bokuswela amanzi, okokuthi amalokitshi amaningi athola amanzi kanye ngeviki, kuthi amanye aselezinyanga phose eziyisithupha engatholi ngitsho ithonsi lamanzi empompini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.